Udaba lwe-Joe Citizenship babukande iluyinto ejabulisayo kakhulu okuyinto abantwana beZimbabwe abakhala ngayo kweminyaka leminyaka bethengiswa bethengiswa ukuthi baza kulungiselwa lokho njalo kuzayenziwa ngesiphangiphangi kodwa kuhlale isikhathi eside abantu beZimbabwe belokho belindile ngoba kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende akufake kube yinto esobala ukuthi abantwana beZimbabwe ukungabi khona kwabo elizweni laseZimbabwe noma ukuba kwabo phandle kwelizwe beze begcine be-acquire ama-citizenship akwamanye amazwe akutsho ukuthi sebadela ilizwe leZimbabwe njengelizwe abazalelwa kilo kodwa-ke nxa bengakhangela ukuthi abantu abasediaspora abantu abangaphathi kwamazwe kuhlalise yibo abantu ababhizi bethumela izinto eZimbabwe okuthengisela ukuthi inhliziyo zabo zikhona phana so kuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende abe yinto ayifaka phambili ezintweni eziningi athengisele ukuthi abantwana beZimbabwe akabakhahleleli phandle kodwa abantwana beZimbabwe uyabanikeza indlela zokuthi abamukele abathengisele uthando ukuthi noma bephandle kwelizwe kodwa bayamukelekile ukuba elizweni lakibo kuyinto eqakathekile futhi kakhulu ukuthi i-Citizenship bayilungise iphuthe indima yayo
ngokubona kwakho kungakutshengisa na ukubana uhulumende uzagcina evuma ukuthi abantwana beZimbabwe abaphandle kwelizwe labo bevote
nxa kungabe kulungiswe indaba ye-Joe Citizenship angiboni ukuthi kuyabe kusekhona okuye okungenza uhulumende anqabele abantu beZimbabwe ukuthi baphathize ama-rights abo bengabantu beZimbabwe nxa bekwenze lokhu ngibona engathi kungumhlahlandlela ukuthi uhulumende useyivulele indlela noma useye wayiqabanga indima yokuthi abantu beZimbabwe abaphandle kwelizwe bayenelise ukuthi nabo baseve izifiso zabo bayenelise ukuthi bahambe bayevota okulilungelo laye wonke umuntu oyabe ukuthi une-citizenship eZimbabwe
lona lolo udaba lwe-dual citizenship aluseze nalalo lubangele ukubana uhulumende athi usefuna ukubhadalisa imithelo yama-taxes kuzizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ngoba ziphiwe i-citizenship
babugande ngitemba ukuthi kungceke ukuthi imali okuthiwa yimali ye-tax imali ye-tax yimali oyithathelwa kuleyo nkampani noma kulelo lizwe osebenza kilo abantu abakuvisise kolokwana kunezimali ezemithelo esibhadalela imizi yethu noma esithelela izimoto zethu ekhaya noma ukuthelela izindlu zethu ekhaya lokhela ngibonaathi kuhlukile kodwa-ke umthelo wokuthi ngaze kubhadalise i-tax akusoze kube yinto abangayenza nxa befuna ukuthi bakwenzele ukuthi bathathe i-tax ebantwini abaphandle kwelizwe kuyafana ukuthi babanikeze imisebenzi umuntu ongadonselwa i-tax ngumuntu oyabe kukuthi wasuka eqhatshelwe ezimbabwe wasesiyasebenzela phandle kuyukuthi waqhatshelwa ezimbabwe uye umuntu osengadonselwa imali yomthelo kodwa-ke nxa kuwukuthi ungazange waqhatshelwa ezimbabwe wahamba wadinga umsebenzi phandle kwelizwe kulelo lizwe ohlala kilo uyabubhadala i-tax nxa bengathi bafuna ukuthi badonsele njalo abantwana bezimbabwe enye i-tax kuyabe kuthengisela ukuthi abasanikezi ukundlondlobala kwabantwana bezimbabwe kodwa sibe ngathi bayacobodisa kakhulu.